Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kuNhlolanja 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, uhulumende sekhuphule intengo yempuphu isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwini kanya selehlile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekweze intengo yempuphu isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75 emizameni yokuqeda ukusilela kwayo. So kule nyanga ezithile impuphu isilela ezitolo njalo ithengwa emkambo wensitha ngentengo ephezulu. Ukusilela kwempuphu lokhu kuqale ekupheleni komnyaka odluleyo kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende sithi uzahlawula abayigayayo imali yokuvala indleko zabo ama-subsidies. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi intengo ye-$50 le ebikhona ibangele ukuthi abanye osomabhizimusi bathengise impuphu emkambo wensitha ukuze bathole inzuzo. Umbuzo omkhona ngothi njengoba uhulumende sekhuphule intengo isizatholakala na? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo.
Abantu sebenza bulawa yindlala ngoba yona vele i-$50 leyo subsidize ibivele inzima kuzulu wonke. Pho ngakho kubuya kwafakwa eyinye le i-25 futhi impuphu is now a luxury engakwaniswa umuntu nje mahlayana. So kusitho ukuthi abantu abaningi sebeyabulawa yindlala. So kulobunzima kakhulu. Ilitholakala ezitolo ezimbalwa. Labo abanelise ukuvuka ekuseni bayithole, but ivele ingeneli. Uzulu oningi vele uphila ngempuphu yomkambo womnyama ngoba yona le i-government ithi iyayisubsidiza ivele kayikho emashopu, sayitholakali. So abantu bebevele bethwala nzima, bethola ngabantu esingathi babehlekana labo babenenhlanhla bafika ekuseni. Enye yakhona kawuyiboni, vele kuyathenga abantu abalutshwane ibisibhoda ngalo siyabuyisa ngumkambo womnyama ngaphandle. Leyo mkambo womnyama phandle lapha abanye bebethi ma ule cash ngoba vele bebeyithengisa cash, ithi ngathi ma ule cash vele yenza o-65 or 70. Pho le kahulumende yona ngaye siyi-75. Sokusithi ukuthi labo bomkambo omnyama labo sebeyakhwela beye kuma-95-100 khonapho ngoba uhulumende layo sekhwezile. Obviously la izakhwela ngoba bebeyithengisa ngayona leyo iprize uhulumende esefunkenifaka.
Kodwa lake lixoxisane labo osomabhizinisi ukuthi indaba bengalethi impuphu liyana ithengiswe ngemali yena leyavunyelwa nayo lohulumende.
Yes, asixoxisane labo sibili ngoba sibelieve ukuthi bona balendlela zokuthi bathole umumbu e-GNP e-subsidized prices, but kukhanya nje sokulobugwelegwele obukhona yiwo bona osomabhizinisi labanye abasebenza ezitolo esingathi mhlawumbe namamanesi akhona ngoba uyayibona itrakhi kuthiwa nansiyani impuphu ibuyile kodwa uzabona ithengiselwa mhlawumbe abantu abambali. Uthi ma usubhodabhoda edolobheni lapha uthole sebeyifakile abanye phambi kwezitolo zonezi yomkambo omnyama. So kulobugwelegwele kubosomabhizinisi labo abalamalayisensi okwanisa ukuthi baphiwe umumbu bagaye impuphu. So ubugwelegwele bakhona bukuqalisela khona ngalo phezulu okuyikuthi sokuhlukumeza izakhamizi. So siyazama njengenhlanganiso sinikenze ama-engagements ukuthi nga impuphu iyaba khona xa usezube khona lo mkambo omnyama, nga impuphu ikhona emazinsulini umkambo omnyama uzohamba but kathesi umkambo omnyama uba khona ngenxa yokuthi impuphu kayikho emavinkilini
vele abacatshi nje bathengisa babesegcikeni sizwile uhulumende esithi i-task force yakhe liyane impuphu yabhodabhoda ihlolisisa khona khona ngapha edolobheni lakobulawayo
wayifaka kwi-task force yakhe uhulumende labo bomkambo omsika bathengisa besegcikeni okokuthi lanxa ubucwanjana okungakanani uyababona beyidengisa ngoba loba ngisitho bayifaka phambi kwazo izitolo uhambe kubo-okay uhambe kuzo wonke amavinkili akhona la kuzo zonke izisalada babe besegcekena ukuthi loba ngubani lobani uyababona kabayithengisi beyicathile beyikhipha kumbe ezimodeni njani baya beyichayile
Umnumzana Melusi Moyo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Izigebengu lezi bezithwalise nzima otshekesha begolide lezakhamizi njalo zigongode elinye ipolisa lafa kumaviki asanda kwedlula. Abanye banakanela ukuthi izigebengu lezi zilobudlelwano lezinye iziphathamandla zikahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi senkabazwe. Lapho uke kwahlasela khona amashurugwi.
Uyakhumbula nge-first time sikhuluma sixoxa ngesithi laba amashurugwe ukuzobona ukuthi abanikazi babo ngobani. Kakufi omunye kumba agule omunye uzuyebona ukuthi ozayambona esibhedlela ngubani. Ozayabhadalela izindleko zezifa ngubani. Selikubonile lani ukuthi kuthe sokuqatshana laba amajaha amanye esebulawa esebotshwa ababalamulelayo ngobani. Namhlanje sikhuluma nje ibandla elibusayo liyaxabana phakathi kwentsha labadala. Ngiyakubona nje ukuthi ayisikho ukuxabana okujwayelekileyo into ezibangayo yona le igolide okugejwayo. Ungathi uyakudingisisa ukuthi uzakubona ukuthi hayi kaloku akuxabana okunganani. Into ekhangelelweyo kuphela yikuthi ogebha kuleyani imayini ngubani, osesuswe kuleyani imayini mbani. Uyabona amajaha lala wayafuna ukuthi ayagebha esikuzwayo ukuthi hayi kakuba ngwani i-corruption kubangwa nje ukuthi ofuna ukuthi aqhube i-corruption ngalelo langa ngubani. Kababanga ukuthi i-corruption kabayifuni, hayi babanga ukuthi ofane enguye oyiqhuba phambili ngubani abe lenzuzo. Selizela kubona abantu bakithi bantu beZimbabwe ukuthi hayi yikho-ke mina ngithi hayi lanxa becabana singabalamuli bazazibonela bona bodwa.
Ye kodwa sike sabona ngesikhathi esedluleyo ungani besebesidla ubhedu baze babulala le pholisa bangena lasenkambeni yamapholisa lokunye okunjalo. Kodwa lezi nsuku asizwa kukhulunywa ngabo kakhulu ukuthi bengasebejile yini imisebenzi yabo emibi.
Bamile-ke ukuthi bakhanye bebhodabhoda endaweni eziningi ngoba phela umthakadi lanxa esethe wabonakala kwesinye isikhathi uyakame laye athathisise umuma ukuthi ahamba njani. Kabamanga sebesazana sokuthi ebandla ukuthi ngobani. Yikho-ke sokunzima ukuthi khathe sibaqhubeke besenza ubudlwangudlwangu ngoba sebesaziwa.
Umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi senkabazwe lapho uke kwahlasela khona amashurugwi. UChris Gande uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Mina ngombono wami ngiyasebenzisa amavesi atholakala eBhayibhelini athi yona nxa uphila ngenkemba uzakufa ngayo inkemba. So la madoda lawa amashuringi labana nxa ngabe kuya ngami sibili vele ngabe nxa bebanjwa behle befakwe nesisebenzi salelesiyana esakhitshayo sibiselwe ukuthi kube nesisebenziso esokuthi wona nxa umuntu yenza into ezinjalo naye impilo yakhe kayithathwe kuhle kube kanje. Ngoba so umuntu omele simvumele ukuthi na ahlale aphile phakathi wethu as a society ngumuntu o-very dangerous umuntu ongahlonipha impilo yomunye umuntu. Pho-ke naye kumele athole sona lesi sijezo sokuthi angabanjwa naye impilo yakhe kayithathwe.
Kodwa bakhona abathi amajaha wona la akhanya alosekelo lenkokheli yeZANU-PF yikho bengabotshwa.
Into one mina engingayinanzelelayo ngabantu ukuthi bona bathanda vele ukucatsha ngemva kwebala lesi ZANU-PF. Ngiyakhumbula ngenye ngomunye iminyaka lapho ngisiselilunga leParliament, ngaye ngasukuma mina eParliament sithi right, asithi ni wonke umuntu obonakala edriver imota elengise isikhava se-Highlanders emoteni yakhe lapha ku-review mina bana abaningi besejela ukwenza konoko besenze noma besike kuma-roadblocks. Umpolisa ngavele abone leso sikhava that along with ZANU-PF sendlula umuntu. So noma umuntu enza into engayisika ugebengu umba uthwele impondo zendlovu kube zikabhejane umba uthweleni umba ikhokheni umba uthweleni kepho kudlula akasamiswa lokuthi ashetshwe ukhangele lokuthi le moto yakhe ilelungelo lokuhamba emgwaqweni yini. Bonke abantu laba becathe ngemva kwe-ZANU-PF ngase ngakhuma mepaoright mapholisa bathekhangelane kakhulu yena imoto naleyo ibona ilengiseisikhava ze-ZANU-PF yiyo emele ikhangele kakhulu ngoba ulengiseleni umuntu lo uzamane okufihlane khona okwana ngikutholo khonoko ukuthi na bona lawa amashulukuzayo zethu na hey balo muntu ki-ZANU-PF loku naloko naloko kodwa kwesikhathi ungawudi ungathotha inzwezela akula nto enjalo ngabantu nje abakwazilile nxathi yofunozikuganga esidayithi ngabe ZANU-PF ngoba kuthiwa i-ZANU-PF anti phela yiyo esembusweni yiyo kuphawa ngabo ngenxa yokuthi ku-ZANU-PF awusabambeki but khona kwala mina ngibona ngantu kwesi sikhathi kuba yinto nje abantu abaqanisile becathwe ngayo kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi kule bhasi yezuko ebhewukileyo eMashonaland East izolo yalimaza abantu abangamachumi amathathu. Ngomvulo kulenye njalo ibhasi yezuko etshayane lemota encane kwafa abantu abayisikhombisa. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kungaba kufe abantu abathathu engozini yokutshayana kwebhasi yakoKaj leRoli izolo. Ibhasi le ibivela eVictoria Falls isiya kwaBulawayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarubonani basazi beStudio 7 ondlela zimhlophe, ngiyalibingelela igama lami uLungile Ndlovu ngisuka esigabeni sesiganda ngibingelela eBotswana. Umsebenzi wenu elwenza omuhle kakhulu ingani inkosi ngaligcina lisazisa ngohlelo lwenu oluhle. Siyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Yazi kule nto engikhala ngayo, ngibone ku-social media bekhupha inkemenkeme yendaba inhlekelele ngathi eyenzakale eBinga like ama-floods agcwele amanzi ugcwele yonke indawo. Hambe ngicela ukubuza ukuthi uhulumende ubengakwazi yini ukuthi kukhona kulezulu elibuyayo elingana lize ligcwale kube yilo liyahlobo engintu ubone kusenzakala eBinga. Bese ngibuya endabeni eyenzakale enkayi ebritshini likaChangane laphana okule bhasi kumbe kuthiwa ngukakono yini ebesiya egogwe ewele ebrijini etshayise inkomo ezintathu yasisiwa yawela phakathi kuChangane. Kambe ngicela ukubuza ukuthi wonkhonakho nkyana shuwa bazaze bekucabange nini okuyinto okunjengakho nkyana amabriji azakwakhiwa nini abantu bephele shuwa. And kwakhona angizange ngize ngubone kubikwa ngisho kuma-TV kodwa nxa kuwukuthi into le engayiyenzakele eMashonaland bekuzavele nje kukhitshwe nje kugcwale yonke le ndawo but angizange ngize ngikubone kukhutshwa ngoba simple kwenzakale eMathebeleland. Yazi into eyenzakale eZimbabwe so iyenyanyisa shem.
njani balaleli be-Studio 7, ngikhuluma noMacebo ngise-Johannesburg. Ya, namhla bacishe bakhuluma iqiniso abezanu abakade belalele ku-Studio 7 uJoseph Chuma ekhuluma evuma ukuthi ama-cartels akhona and sobala ukuthi umuntu ongeyena o-involved corruption kakhulu ngu-president Mnangagwa ngoba abangani bakotakure laba labo-routine page laba abantu abaseduze kwakhe angeke babotshwa. So sokusegcekeni ke sokusele ebantwini beZimbabwe ukuthi basho ukuthi benzani ngoba ubugebengu lobu sobudlulisile. Abantu bayahlupheka nje kubuya umumpu buya emazweni ufike ufakwa ku-black market, ifuel ibuya emazweni ifike ifakwa ku-black market. So izinto ezizizona ezifanele ziranile izwe zizobazifaka ku-black market izigebenga zabantu lezi. Kungcono ngoba sebevisa namanje.
Sanibonani, sanibonani abasakazi bonke be-Studio 7, nabo baba nabo mama emakhaya. Igama lami ngomanzi, ngibuya eJivezi South, okwamanje ngiseGoli. Sinenkinga la eJivezi South esihlangana nayo. Inkinga esihlangana nayo sithathelwa umhlaba lo esawushiyelwa abomkhulu bethu. Lo mhlaba yiwo lo silima kuwo ukusukela nabomkhulu bethu balima kuwo. Awudingi fertilizer. Ngesihlangani sizobiza ndobolo. Awufuneki fertilizer noma utshalile nje izinto ziyakhula nje kuyo yonke le minyaka le osebenziswa abomkhulu ukuze kufike namhlanje. Asikwazi ukuba sigaze sifake i-fertilizer. Manje-ke kuze kwaziwa elizwe lonke, so sisenkingeni okwamanje asazi nokuthi senzeni. Wonke umuntu akasazi ukuthi kuyini ungasizobani, ngoba empeleni kwenzeka kanjani ukuthi omunye umuntu omnyama abuye athathele omunye umuntu omnyama umhlaba. Besazi ukuthi abelungu yibo bebathathelwa umhlaba, kodwa-ke sekujikile, umuntu omnyama uthathele omunye umuntu omnyama umhlaba. Kuyinkinga kakhulu lokho.
Bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abedlula inkulungwane eyodwa kwele-China ulakho ukutholakala ngemva komnyaka owodwa olengxenye. Kube lokulwisana okubi phakathi kwamapholisa kwele-Lebanon labantu akade betshengisela bechothoza uhulumende wakulelo lizwe izolo. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika, umnumzana Bernie Sanders nguye onqobileyo kukhetho lwebandla eliphikisayo elamademocrats oluqhutshwe eNew Hampshire izolo. Ukhetho lolu ngolunye lwenketho zokudinga ozamela amademocrats kukhetho lukamongameli ngolwezi. Omlandelayo ngomnumzana Pete Buttigieg yena kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. Omnumzana Joe Biden yena unqotshiwe kakubi njengakukhetho lweviki edluleyo e-Iowa. Omnumzana Biden uhle wadlulela esabelweni se-South Carolina ukuyakhankasa khona. Ozakhethwa ngamademokrats nguye ozanqikilana lo mongameli Donald Trump oyebandla lama Republicans ngolwezi. Sigqibe uhlelo lwethu ngokukhangela iqhawe kwezomculo uJoseph Shabalala, yena owasungula iqembu lakule South Africa eleLadysmith Black Mambazo. UShabalala utshone izolo. UGibbs Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Tshilani mina,
iphephandaba le-Times lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu leLadysmith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye bathi sekubampunzi.
Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo nguMofati Phiri, owake wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukaMshengo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuziki wakhe. Isihlenge sethu siSouthern Africa silahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi zinengi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zona izana ezechurch kakhulu, ezesontweni, and sake sahamba sibili ngiyabukela le concert yakhe le ayenza eHarare, uGraceland concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi, kwane betshaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Kasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida, ubaba uShabalala ubeyi-inspire ngokuthi even ukupheka kwabo i-music, ukuhlela kwabo izinto le group like ukuthi ize lifike ibanga lona leli lesikhathi ilokhu i-group existayo, u-inspire kakhulu.
Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homeless kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLadysmith, iy'ngoma zabo ezegospel kade bezihlabela, ngoba ngumuntu eyokhula esontweni, bekuzingoma kade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLadysmith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu leLadysmith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amathumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood labanye. Okwenza iqembu leLadysmith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo lo Paul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Ushiye umkakhe labantwana asebe kuqembu leLadysmith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Amagugu
amagugu alele
alelezo
ayosale mathule.
Amagugu
amagugu
alele alelezo
ayosale mathule.
Iyo lala
iyo lala kina
Yo la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Shabalala, Lady Smith, Black Mambazo, si Kalela iqhawe, sithi magalale ngokuthula. Siyalibona lani balaleli eliyawukhalela umdeni wakushabalala. Ekhasini lethu leviwo indebele kuFacebook lapha kulombongeni Ncube uthwena tutukithi sonke silahlekelweyo. Amosa siqhaza. Uthi wena wanga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo isizwe sonke silahlekelwe kule ndoda madoda. Melusi Hateve uyakhala lawe laphana uyehlisa inyembezi. Vodloza hayi bizo lakwangasi lipronounswa njani laphana Vodloza, kodwa la uyakhala uthi oh shema. Catherine Kale uphahla uthi may his soul rest in peace. Baba Chabalala kuzoba lo Wisdom Bafana Mbonyola Spanda uthini ke umtaweni laphana uthi yena magalale ngokuthula. Kuzoba lo Bonga Inkosi Dlamini uthi wena thank you Shabalala Mshengo, it's been a pleasure. You gave us your music, your love and soul. Ngeke bayiqede is my favorite song. Thank you for your wisdom in African culture. Joseph Chabalala, rest in peace. Ngubonga Inkosi Dlamini ke lo kuzoba lo Honest Svanda uthini ke laphana umdawini uthi yena may his soul rest in peace. Sizohlala sekukhumbula njalo. Hayi lilele itshaya elidala ilele insizwa indoda emadodeni athi sithi makalale ngokuthula mpela. Sokuyisikhathi ke sokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende usekhweze intengo yempupho isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirogwili khanya selehlile. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo, Nkololokwana wamatukanduna. Litshone kuhle.